ai gani boni uthi ujaha lo uyenza isigameko esingaka ngathuwa ulomkhuhlane wengqondo ngoba laba bakibo asibezwanga bebika ukuthi hayi uphambene umbo wayephuza amaphilisi umbo wake wayengutsheni umbo wathini ngumuntu nje ngombono wami uwavumela into eyisimanga ukubana yenzakale ngabona-ke uyafana nje labanye abantwana abaningi nxa bephiwa umthetho ekhaya kuhambana ezikolweni enzanini lokhu lalokhu bakhona abanye abathi mna kangikwezi khona lokhu lanxa kusuka ebazalini ebakhe ngibona ngathi isizathu sakhe sokuthi athi wayeloywa ngabazali kumbe waloywa ngabazali bakhe kasisebenzi ngoba kazisebenzelanga njengabafowabo laba abanye ngoba siyakwazi ukuthi ithuba wayelala ukuthi laye afunde enze lokhu afuna ukukwenza kuthi ukuthi wavele wazitshela nje ukuthi yena aye esikolo kasoze ayi njalo wasesiyangena esisotsheni wasesiba le ngqondo ukuthi nxa eselisotsha njengoba sasibabone nje lama amasotsha basuke bazinto bona bale ngozibindi gidi bangenza iloba yini kangiboni sibili ukuthi singathi lo umuntu ugula ingqondo uyazenzisa wavumela inhliziyo mina lawe labalaleli singenza ingabe yini singavumela inhliziyo
kodwa abanye bathi bona kunzima ukuthi sithi ngumuntu olomkhuhlane wengqondo ngoba kukhanya isihluku asenzayo lesi sasingesomuntu oyabe ephelele ekhanda ecabanga ukuthi uzakwenza
ye wayephelele sibile ekhanda ngoba nangukusizothiwa waqida iminyaka engaba ngu-15 engabuye ekhaya efika kobulawayo ebanganini abuyele emuva nangusengumuntu osethutsha eselungise ama-petrol bomb lanilani ukuthi azokwenza umsebenzi inhloso le into leyo yayisekhanda lakhe angiboni ukuthi ngabe wayegula sibili labafowa babengambonela icebo lokumelaphisa uyabona ungayilandela kuhle indaba le uyabona ukuthiwa walungisa wahlela into yakhe ukuthi uzayenza ngalindlela waze wathatha ibhayisikile wachova amakhilomitha ya wonke lani eseqedile ubugebengu buthakathi lobabenze ebazalini bakhe uvele mina kangiboni ukuthi uyagula wayihlela into yakhe wahamba e-South Africa wahlala yindaba singezothiwabulala abanye abantu khona le xa wayevele ehlanya waba ngumuntu ohlela izinto zakhe waqhala esetsheli wafaka izikhali lezi azisebenzisayo wafika ngesikhathi asaziyo wangena ngentuba yaziyo konke lokhu kukhomba ukuthi ngumuntu wayevele ehlale phansi wayehlela into le waze wathola le bhayisikile hhayi umuntu ophambeneyo aze kakwenze konke lokhu.